So we see card descend of a VOA in the valley.
Siyabonga Thandono Kawande. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhla zikuMfumfu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba we High Court usususe udaba lokuphikiswa kokukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba ngumkhokheli webandla leZANU-PF kuluhlu lwendaba ezimele zingene enkundleni.
Etiloke besala besibona abathambi lami oJoseph Chuma, hayi bengabantu abadefendi iZanu, badefendi umgabe baze basina bengakwazi ukuthi umgabe seqotshiwe.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi abebandla leZANU-PF baphomba ukusekela umkhokheli lanxa besazi ukuthi kalahlonzi.
Ingona bakhokheli bethu kusukela kupresident kusiya kubasekeli bakhe kusiya kunational chairman kusiya kusecretary for administration wabumpofu bonke bakhuluma ngelizwi linye ukuthi phansi lodlame.
Kodwa bona abeZANU-PF bathi abasola inkokheli yabo abazilutho.
Uyafuna sithangela omama yibo abahlukuluzeka kakhulu ngokuswelakala kwe-transport balutshwane omama abathatha amabhasi.
Izakhamizi zemaphandleni zithi ukusilela kwemota zokuhambisa kuyaqhubeka njalo ukukhuphuka kwentengo yazo okwenzakale izolo kuzabangela ukuthi uhlupho lolu ludlondlobale. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba we-High Court usuwesule udaba lokuphikiswa kokukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa kuba ngumkhokheli webandla leZANU-PF kuluhlu lwendaba ebezimele zingene enkundleni. Lolu daba belukhangelelwe ukuqala ukuthoniswa izolo. Umholi wabehluli uJustice Mary Zimba Dube wesule lolu daba esithi kuzamele isicelo sikamnumzana Goodson Nguni othi ufuna ukuvikela Mnangagwa siqale sihluzwe. Udaba lukaNguni lusemthethwandaba weSupreme Court lapho oluhluzwa khona ukuthi uNguni ulalo na ilungelo lokupha ubufakazi obuphikisa obuka Msengezi kumbe lulahlwe njengalokhu okufunwa nguye uMsengezi. Kusenjalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi abebandla leZANU-PF baphonga ukusekela umkhokheli lanxa besazi ukuthi kalahlonzi. Uthi lokhu bakwenza ngesikhathi sikaMgabe sebephindile njalo kusikhathi sikaMnangagwa. UMafasibanda uphe njengesibonelo abomnumzana Joseph Chuma loBelieve Gawule athi lakundaba ezifana lokuthiswa kwendlu kamnumzana Saibeth Musengezi webandla leZANU-PF kabasoli lesi sehlakalo. Ke sizwe imbono kamnumzana Mafasibanda.
Ungabona besithi bayama bona bayahamba asisazi ke ukuthi kathesi kuzathwani ngoba etiloke besala besithi bona abathambi lami oJoseph Chuma, hayi bengabantu abadefendi iZanu, badefendi umgabe baze basina bengakwazi ukuthi umgabe seqotshiwe. Lanamuhla lokhu bedefenda amanyala wonala, kusasa bangavele bambone sedliwe uMnangagwa bazadefenda omunye ngabantu abaphonga ukukhwezela udlame ngokuthanda izikhundla lokuthanda ukugabhula. Siyamangala abantu besintwini abafana nalo babu Joseph Chuma ozasapota yonke into noma imbi enefundile. Zisithi njalo umntwana umfundisi uChuma wayebamba abantu bakaNkulunkulu, abadala bayatsho bathi makaza izizali. Lokhu laye uChuma ufanele kukhondeme lo babu Gawule umfowethu bafanele bakukhonde. Uma bengabantu sibili bahle ba resign kuZANU-PF, laba majaha uJoseph Chuma lopilifu kaule isiobo zami. Ni abatela civil through studio 7 utahai. Aba resigni babuye bantu ngoba. Aba kukuluma nesuhu zonke ku studio 7. Kuzondisa bantu. Kota abona laba batala kona every 50 meters yongo kaule. Lama ngwaba echolocho. Aenzi wangukashu. 50 meters ilingwaba. Kutu wapana bantu besenze nji. Isiobo zami kaule. To chuma chianini lo kusogu yangi. Sati abonga.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla eliphikisayo LCCC njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi siphinde saxoxa lo mnumzana Joseph Chuma oqanjwe nguMafasibanda sambuza ukuthi uthini ngembono le
uyadanisa kakhulu ukuzwa indoda ngihlonipha kakhulu kakhulu ngikhuluma into ezinjalo mayelana ngami njalo futhi mayelana langephathi yethu iZANU-PF ujaha usebenze lo owelomonakala wendlu kuyinto ebuhlungu kakhulu okunye ngokuthi thina lathi kuZANU-PF siyamzwela ubuhlungu njengesizalwane salapha eZimbabwe ngalesi senzakalo njalo futhi kulesifiso sokuthi abacwayisisayo amapholisa bacwayisise kuhle kutholakala ukubana lo mlilo uvele ngapi ukutheni kuhambe njani angazi why abantu befuna ukuhlala begijimela ukuthi bona ngoba lento eyonakeleyo bahle begcone buzana uPF bese ngathi yithi esiyabesenzela eso senzo ngoba ungazibuza ukuthi bona kuyini ivalue kaSebed yithi esingayenza ukuthi bona size simbombe kumbe simtshisele indlu kuyini oqathekile kakhulu ukudlula okwaba kumafa enjiyana okudlula okwaba kujamisa enjiyana okudlula okwaba kutendayibithi enjiyana okudlula oka mamuthokozani kuphe njana ngabaqamba bonke bebaningi size siyochisela yena sichiye laba sibili othona yibo sibili abangathi mhlawumbe bayazama ukunikinisa ibandla kodwa ngenxa yokuthi na we are very democratic bazihambela bekhululekile bayangena emizini bekhambela bekhululekile sesingathiselani pho umuzi kaSebhethe lokho kufuna ukuthi sibe sober about it singakavula umlomo sikhangelisise sidinge abamele bexwayisise bakwenze khonokho abomthetho phela kuphume impumela ezwakalayo lebambekayo ukuthi kuyini okwenzekeleyo njalo kwenziwe ingazi sathobani ngoba kuningi okungayenzakala la you can put ama theories amaningi ungathi mhlawumbe nguzibani banothengi kumbe nguzibani banothengi kodwa into eqhathekileyo asitholeni ubana kuyini kahle kahle okwenzakeleyo kujaha lo ngoba siyonto esiyikhwabitayo thina uZANU-PF asisobandla elikhwabita udlakela we don't do that yebo bengaba khona abanye abantu abangakwenza khonokho becasheke ngaphansi kwebizo leZANU-PF just as much as bekhona abakwenzayo even la ku-MDC kanti sesiyi-TCC kodwa kangiboni ukuthi i-TCC layo iyaphawula ukuthi abantu kabahambe benza udlame kodwa kuyatholakala ukuthi abanye abantu kapha bengakwenza khonokho akungabi-ke yinto edifina i-TCC ngenxa yokuthi kona umafa yedwa sedobha isitina wajikijela akumelanga kube njalo kumele umafa azithwalele isiphambano sakhe njengomafa hhathi ukubana kugconwe ibandla lakhe elethibusi lapho abe ekhona khona lokho okuningi okunye ungabe ukhulunywa umunye nomunye ule mvumo yokuthi akhulume umbono wakhe kodwa njengoba ngitshilo mina thina njengebandla leZANU-PF asivumalani lolo dlame yingibona abakhokheli bethu kusukela kupresident kusiya kubasekeli bakhe kusiya kunational chairman kusiya kusecretary for administration wabumpofu bonke bakhuluma ngelizwi linye ukuthi phansi lo dlame asifuni abantu abahlukuluzwayo abantu kabancinwe kuhle bekhonjiswe kuhle nxa sifuna amavoti.
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla leZANU-PF. Izakhamizi zemaphandleni zithi ukusilela kwemota zokuhambisa kuyaqhubeka njalo ukukhuphuka kwembadalo yayo. Okwenzakale izolo kuzabangela ukuthi uhlupho lolu ludlondlobale. Umnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zemaphandleni eRural Communities Empowerment Trust, uthi ukuvinjwa kwezimota ezingayisizo zenkampani yeZupco ukuthi zisebenze kubangela ukuthi izakhamizi zehluleke ukufinyelela indawo eziqakathekileyo ezifana lenkamba zamapholisa, izibhedlela lamahofisi kahulumende. UNdlovu utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe isixoxisane leziphathamandla ezibona ngalolu daba ukuze kulungisiswe lolu hlupho.
Okokuqala vele ukuthi ozuqoka bakho emakhaya kakhulu. Uyafumana ukuthi indawo enjengelupane iyabe isuka elupane ebheda edolobheni isiya endaweni ezinjengabojotholo lapho kuhambeka khona kulo mgwaqo oright khona kulethara. Kuthi lapho kulemgwaqo enzima engahambekiyo bavele kabazange beke behambe ukudalela abantu ubunzima obukhulu kakhulu. Kungakho-ke abantu sebethembe izimota zabantu ezizimeleyo ezibiza intengo esabeka kakhulu oziqhobazeleka bakho. Kukanti lakhonapho khona ehamba khona edotsholo ukukhwela kwayo kulimazile kakhulu abantu abavele bengela mali.
Laba abanye-ke abazisebenzayo abanganikezwa imvumo labo bayathwala yini abantu?
Bayathwala bekwenza becatsha. Bangabanjwa bahlawuliswa imali ezesabekayo kumbe babambise alomthetho ukuthi bengababambi. Khonokho kwenza ukuthi bona ukwenzela ukuthi bazuze inzuzo baqhezele abantu bekwazi ukuthi enye imali ngokuhlawula nxa bebanjiwe njengoba bengekho emthethweni.
Singathi uhlupho lolu lubakhathaza njani abantu? Babesiya ngaphi lapho kugcina kube nqabela ukuthi befike?
Bhizimusi enkulu yenzi iwa elupane edolobheni lelupane senta. Kungabe ngingabantu abafuna ukuza esibhedlela, izibhedlela kazikho emakhaya izintuthwana. So abanye abantu babesiza ezibhedlela kumbe bezobona odokotela batholakala elupane senta, ikakhulu nasikhangele ama-private doctors abeselupane senta. Bafuna ukuya emahofisini, kungabe kuyikuthatha ama-passport, kungabe kuyikuvakathela amahofisi e-social welfare kumbe ukuya emapholiseni nxa besebele ngxaki, kumbe bafelwe bafuna ukuzothatha ama-death certificate, ukuzothatha ama-death certificate. Konke lokhu kwenzakala edolobheni lelupane. Kungakho abantu babesuka besabelele bevele emakhaya amaningi bezokwenza amabhizimusi abo elupane. Abanye ngosomabhizimusi emakhaya babezowodla impahla zabo khonapha elupane, abanye ngabazothengisa indida zabo ababezilime khona ngale emakhaya. Imakethe ikhona lapha elupane ethi abathengisela khona. Konke khonokhu kuyabakhathaza xa sokubuya endabeni ze-transport, ngokubana intengo yangkhona inkulu kakhulu. Kwezinye indawo vele kayikho okwenza abantu begcine behamba imango esabekayo. Fumani ukuthi umuntu uhamba umango odlula amakhilomitha ngamathumi amathathu, 30 kilometers isiya phezulu.
Babonakala njalo abanye abahamba ngendlela zokuhambisa ezifana lenqola kumbe amabhasikili.
Lalezo nqola sebesehluleka lokuthi bazimanethe umuye emakhaya nxa ungasela amathaya. Ukuthi umuntu eqalise ukuthi ithenge amathaya kuba nzima. Abanye bavele lezi fuyo kazisekho, fuyo ziyafa ngokusweleka kwamanzi, ngokusweleka kwamadlelo. So obabhemu bokudolisisa lezo nqola abanye abaselakho vele ngitsho. Kodwa abalutshwana babuya ngazo izinqola, abalutshwana babuya ngawo amabhasikili. Angeke sathi bonke abantu bawenza khonokho. Uyakhulu nasikhangele omama, yibo abahlukuluzeka kakhulu ngokuswelakala kwe-transport. Balutshwana omama abadada amabhasikili.
Kuyini elikwenzayo eliphathisa ngakho izakhamizi?
Sikubambe kakhulu khona lokho, sakubamba kakhulu, sakhulumisana labakhokheli ezigabeni khonapha elupane. Sibamba kakhulu idaba olufana lokuthi omama abazithweleyo sebezele sehluleka ukuthi bafinyelele izibhedlela ukuthi bayebeletha bengazifakanga engozini ngenxa yokuswelakala kwe-transport. Sixoxe ngakho kakhulu sibili kabanzi labaphathi.
Alo-ke ngumnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bemaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Uhulumende ubikwa esithi kakalungisisi umthetho ovumela ukuthi abachayeli abangekho phansi kwenkampani ye-ZUPCO baqalise ukusebenza, njalo kufanele babhalise kumanyano wamankampani ezimoto ezithwala abantu andubana basebenze. Ukuthi okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi ingcwethi zempilakahle zicebisa uZulu ukuthi alimuke ukuthisa kwelanga okukhona lezi nsuku ngoba kungadala ingozi ezithiyeneyo. Leli phephandaba lithi imoto zilakho ukudubuka amavili njalo uZulu kumele anathe amanzi amanengi ngoba ilanga lilakho ukugulisa umuntu nxa enganathi amanzi aneleyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi igqwetha leHarare uMnumzana Phineas Ngaraba ugwetshelwe ukuhlala entilongweni okwenyanga ezilithumi ngemva kokutholakala elecala lokuntshontsha imali engamadola emelika zinkulungwane ezilithumi lantathu 13,500 eyayiyimbadalo yendlu yomunye owayecele ukuthi amthengisele indlu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Bonani basakazi be-Studio 7 ngiyalibingelela nelisethulela indaba ezimnandi indaba zeqiniso. Ngibe sendibingelela kakhulu ibandla le-Yellow Movement, ibandla labantu. Ngithi sikumanile register kuvota badala, thina sesaregister ngoba khayelanini o-Grade 7 sebebhadala malini. So izani ngabuyela 5 years zonke le ibusa badala, abantwana bafunda grade 1 to 6 behlale phansi. La matitsha abevele engasafundisi ngoba evele engahola imali yakhona iyabe ingasatheni. Khathesi campaign yabingezelela imali zamatitsha ikwasiza zithatha lezo mali after ama-campaign. Sebebavotele sokumele ukuthi siyifundizane 42 years lokhu ungayifundizane uPF yabungonja njalo le gugurawundi yona le sikhuluma ngayo ukuze bevothe ukuthi siwuvotelele umbuso uphume umbuso lo sivoteleni ibandla elisho ibandla labantu ibandla le-333 ngifuna ukuphendula ubaba lo we-EFF leZimbabwe lo ubuzwa ngempi eyenzakale e-Ukraine usethatha izinto ze-Ukraine sefanisa le-333 yethu kuyafanana ngamanga ayenziwa i-333 iyathi nxa ilamarali besisithabezane bafike benza ukuthi thina sebesikhuluma iqiniso wena president siyakuhlonipha ungupresident kungela sikhulumele uthanda izinto so sicela ukuthi uhlukane lebandla le-CCC siyakubizela uprincess ongitshiye ukuthi i-CCC ayikhulumi nomuntu ongela sebook ayikhulumi nomuntu owahluleka khona lokuvotela even ucouncil oyi-1 siyakubizela uprince ungazenzisa so sicela uhloniphe ibandla le-CCC asikhulumi manga thina sabe sikhuluma iprince into ezenzakala live yikubona amapholisa kaphendula ucingo nxa u-Studio 7 sesimtshelile ngoba kathatha ihlangothi abaphenduli la ma-message ukuthi beza ukuthi liqinisombe ngamanga so wena ungamelana le-CCC akusoze kukwenziwe nabantu vele ungazi ukuthi ligcwele ngaphi kodwa ukugcwala kwena kuyusebenzi ligcwele ngomlomo kodwa lingelabantu hlukana lebandla le-CCC ube lesikhulumeli ngoba ungajali ukuzikhulumela ku-Studio 7 khuluma ibandla le-CCC uzathi asibuhloniki ngiyabonga
sanoma i-Studio 7 tanisa abantu bakithi laba ngemath south especially emadrobho gwanda bantu sebetshayela amagodi bamelela imihlanyelo ekagajomba from the government surely can you support your family ungafida abantu abakungento zokumelela sokuthi wazanika inhlanyelo uzifide ngokumelela i-dependence syndrome le abantu asebenayo iyayangisa kini and this is why abantu beleke bevotela izanu ye-in ye-out after 5 years bavotele ngakuhlala ekhaya ukuthi semese ngitshayile amagodi vele indawo yokutshaya amagodi leyana i-stone age farming le kwakudala lokuya tshona ugebhala amagodi tshona ugobile ensimini lokuyana asondlela yakulima actually you guys should be crying for ama tractor ukuthi libe ngama tractor if you vote the right people in there ukuthi wena ungathi umnyanga yonke ukuthi imeleli igovernment imele igovernment yabona ingaphuma uzawenzani awula plan B ufuna ukunikwa ngenhlelo every year ubuloku feedwa what kind of people have we turned out to be ukuthi nxa singaphila ngokuthi siyabe sinikwa inhlanyelo uthi ngimelele sibe inkalakatha yendoda elomfazi labantwana uthi ngimelele inhlanyelo ukuthi igovernment isiphuzile iphuzile uthi igovernment contract lawothi bikunika inhlanyelo kanti wena nxa usiba labantwana uthemba i-government izabe ikusupply nenhlanyelo iminyaka yonke wena vela awufuni ukuzithengela that's very very bad thinking ikakhulu coming from abantu bakithi ngaba komthwakazi abazazi ukuthi bazintandane singaziphilisi njalo kuyayangisa lokhu liyasifaka abantu liyasifaka liyasehlisa ubuntu bethu utshona ukuthi ngimele inhlanyelo kuyayangisa lokhu
Studio 7 labalaleli yazi ngizwe esinye isimanga khonapha lalele mbuki vimbeki video yangkhona abantu abaganyileyo inkalakatha zabantu abayizakhamuzi babuya bezopheka phezu kwemizi yabantu bepheka phezu kwemizi yabantu bengabatsheli ukubatshela bethi bona bathunyelwe ngunkanyezi unkanyezi lowo ngumlimu noma ngumuntu into abangayaziyo yukuthi bathunywa ngumuntu obasebenzisa ukuganga bengabantu bese bezibona ukuthi yizigangi zona ngokwazo yonke into abayenzayo besithi ngokwezanu PF lokhu enye ifekha abakwazi ukuthi izanu lonyaka iyadliwa seyofuna ukuthi idliwe izanu bese bedlile mbone ngani ingqondo yabilapho hhayi asikho ukuthi baqinisile ukuthi izanu uyakwazi khonokho ufuna kuyoma ofisini ezanu PF bayebuzwa abantu bezanu PF ukuthi yini yini elikwenzayo khonokho sizwe ngabo nxa besiyiwo ababathumayo ukuthi kuhambani liyethatha liyehluthuna indawo zabantu lifake labo abantu babo ababafunayo basuke edwaleni edwaleni kula bathatha amaplazi edwaleni namhla edwaleni sokutheni sebeqalisa ukubuya futhi ebhuqwini egusini ensuza futhi betshiya amaplazi abangenayo ukuze libone ukuthi shuwashuwa abantu abadala izigangi ezingaka uthithikela yesuka kibo khoya eplanti esuswa yikuganga khonale ezofuna ukufunda yabo kuganga ngani bamtshaya kakhulu abafana mnayo basola abafana laba labo osamishi ngani babethe too much iziyelele zabadala lezi yizithuthu ezinye ezimalisayo sebesiwonela isigawuke sidla imali zabantu sebenonile sebelemkhaba ngemali zabantu bethatha umhlabathi wethu esiwubhadalela irenti emguza thina hayi bayangibhoaliyas
sanibonani sanibonani mthwakazi sanibonani mthwakazi omhleli tshona njani hayi siyatshona silokudana sizwa ubuhlungu njalo ngento esiyenziwa ngabo obhedimfofu labo July Moro laba abathatha intuthuko yemathebheleland le development yonke yemathebheleland bayifaka ezihlini zabo bahamba bayadevelophe izisu zabo lemkhaba yabo thina abantu bakomthwakazi sisehlupheka kangaka okungangokuthi yibo abantu abasithengisayo esitshoneni bathi hhayi esindebeleni kurayithi akudingakali development bese bethatha leyo mali bayishererane labangani babo abangamashona khonale ibuhlungu le nto elisenza yona linabojulay moyo labo obhedimpo kodwa lokhu elikwenzayo abantu bakomthwakazi libangcwaba bephila lisithengisa akulandaba unkulunkulu ngowethu sonke lizolitshonela lani kusasa ilanga emini libalele libe kwazi ukuthi okwenza uphiri lobhanda kuyamenza ingakhohlwa khona lokhu siyalibusiloke silikhangele lihluleka lokukhulumela abantu bakomthwakazi ukuthi noma ivini ephalamende ivini 1D angeke ubazwe bekhuluma nge-development yakomthwakazi kodwa bona bayadla basutha uzibuze ukuthi izipra yona lezaphu babelitshiya khona lapho babelitshiyela ukuthi liye sithengisa na libe selisidla lodwa lisutha lithi lina limelela imathebheleland kanti lina liyasithengisa akulandaba unkulunkulu ngowethu sonke sizohlala enhluphekweni kodwa kwelinye ilanga sizaphuma kuphela kule nhlupheko noma liyafuna kumba lifuna unkulunkulu ngoyokwazi
yebo 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 studio 7 labalandeli bayo hayi okhulumayo lapha nguba budube Brightbridge hawu bakithi ngiyadana kakhulu bengilalele manje khona manje nje namhla I think kuyabe kungumhla ka 2 or so Sunday October ngisizwa ku Billy Gawule ekhuluma Polish umnangagwa emenza umuntu omuhle umnangagwa azana kwemuhle ungathathi inyoka ungayifaka lipstick uyifaka amagcobo anjani izali lokho inyoka umnangagwa sangake abe ngumuntu omuhle into yokuqala kumele u Billy Gawule kumele akwazi khona lokho labo labantu abanjengochuma bona bayangisa nje ukuthi abantu bakithi bayangisa ukuthi abantu bakithi abanjengabo u Billy Gawule labo chuma tshona bechaye babe ngamapraise singers awe bantu bezanu ukwedlula abanikazi bayo boniza phela uGawule angakhohlwa ukuthi la ngesikhathi sika Mgabe belokho bemenza uGawule belokho bema praise singers belokho bema praise singers ngendlela efanayo so akathesa umnanga kwangasuka kungena omunye owabo wezanu bazabe uzosebenzisana lo nguye ose right lo odlulile se ayibona ukuthi shothe vele ngokwabo asobantu aba right ubona usomela abantu babakhangele ngendlela inye ebalulekile kakhulu ngoba asobantu abakhuluma into elokuzeni eliqiniso abantu abakhuluma ukuhlabela ingoma efunwa ngolo phetheyo ngaleso
ngaleso sikhathi ngoba umgaba bebemu protect and the same way yaba protect umlangako.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Okwezemelika, abahlenga abawelwe yingozi bathi sebethole izidumbu zabantu abedlula ikhulu 103 ababulewe lizulu lesiphepho uHurricane Ian esigabeni seFlorida. Indawo eziningi zilokhu zilamanzi amaningi njalo kucatshangelwa ukuthi kungatholakala ezinye njalo izidumbu. Izolo umongameli Joe Biden uvakatshele kwezinye indawo ezitshaye izulu leli wathembisa ukuphathisa bonke abathintwe ingozi yezulu leli. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eFlorida, umnumzana Damurai Gwegwerere.
Hayi, umumo usubuyele esikhathini sensuku zonke nje, hayi ilanga umumo womphakathi, hayi ilanga selikhona, hayi izulu alisani, isidlulile ilokuzeli iHurricane Ian lo, hayi usedlulile njengensukwini nje, hayi engadlula nje. So sokusala khonoko nje ukuthi sokulwisana lokulungisisa ukuthi indawo eziyabe ziphazanyiswe lizulu leli, amapholi amagesi awayo, izindlu ezagcwala amanzi, khonoko nje yiyo nje into ejwayelekile eyenzakalayo. Yikho sokukhona, yumsebenzi wesikhona. Hayi kodwa yena uLokhuzeni uHurricane Ian, hayi kasekho nje, hayi iFlorida sesekubuyele endaweni yiko khonoko nje okwamalanga wonke.
Siyabona ukuthi izulu leli lingakani, uhulumende wayexwayise abantu ukuthi basuke ezindlini, lina kungani lalingasukanga ngesikhathi lisina lelizwe?
Ye, ukuphuma kwabantu ukuthi khona abantu basuke endaweni baye ngapha, into eyenzakalayo ukuthi khona kuyabe kutshengiswa laphana kuLokhuzeni kuma weather forecast ukuthi iHurricane ihamba iya ngapi, izabuya ngapi, izachaya ngapi, laphi izachaya kanje, laphi izachaya kanje. Laba baseduze Lokhuzeni lolwandle kubo Fort Myers lezinye indawo ngathi, ye hayi ngale into ziyabe zingamanga kuhle sibili, ngoba nxa echaya manzi ye indawo ziyalokhuza kuba kubi sibili. Ngale kuleziyana ndawo, hayi abantu nxa kuthiwa bayasuka bayasuka sibili, iliqiniso. Kodwa ke nxa usubuya ngaphezulu ngapha lapho esikhona thina, kuyabe kungela ukuthi kuthiwa sukani kumbe liye ngapi liye ngapi, kusokusiya ngokuthi khona lapho endaweni ohlala khona kuyabe kuyini okuzahlupha khona. Njengalapho mina ehlala khona, into ehluphileyo ayisiyo iLokhuzeni ukutshaya kukaHurricane sibili sibili, into ehluphileyo ngamanzi abebuthana ke kwase kusithi khona isidlulile yona iHurricane, amanzi lawana yiwo akade sigcwala ke endaweni ezindlini endaweni, and ayisiko ukuthi khona sithi iFlorida yonke nje, kuya ngokuthi endaweni nje lapha nendaweni lapha nendaweni. So ukuthi abantu basuke, abantu basukume baphume endaweni, kuya ngokuthi khona kuhlalwa ngapi, njalo lokuthi khona nxa bekhangela ukuthi khona izachaya kanjani iHurricane yakhona, la usibona ukuthi khona hayi thina lapha, hayi lapha singapha singasinda, ngoba khona ukuthi umuntu uphume usuke emzini endlini ayisonto elula, ayisonto elula.
Hello ke ngumnumzana Damurai Gwegwerere, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seFlorida, sona isitshawe kakhulu lizulu lika Hurricane Ian. Isikhathi kasavumi uba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umthethwandaba usuwesule udaba lokuphikiswa kokukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba ngumkhokheli webandla leZANU PF kuluhlu lwamacala okumele athethwe. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi abebandla leZANU PF baphungusekela umkhokheli lanxa besazi ukuthi kalahlonzi. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.